ukuxolisa kuka Nick Mangwana kangibonisi ngathi ku-enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku-international world. Ngiyabangcolisa ngoba wonke umuntu olalele i-statement sika-Nick Mangwana, even lezakhamizi zeZimbabwe ziyabe zicabanga ukuthi izihlobo zabo zifile bezingagolithi zingafa, kuyagcwaliseka ukuthi okutshengisa amadokotela eZimbabwe abulala. So ngibona ngazathi ukuthi iyaxolisa akwenelanga. Alubana ube ngumuntu in a normal country ubevuzuterizayo, lilizwe bani elizehluleka ukuthi linikeze isekelo ebantwini balo esingathi kathe singamabutho alo okulwisana lo mkhuhlane lowo. Ngenhlalo yethu ilizwe lethu libunjwe kabi ngoba sihlala silisana laye wonke umuntu. Labo abale political power babona wonke umuntu eyisichaka sabo, kabahloniphi bantu, kabazitsheli ukuthi abanye abantu labo they are serving the nation. So ngibona ngizathi khonoku yikho omangwana uma bekhuluma bekukhulume angani ilizwe ngelabo, kudiliza ireputation yamadokotela. Odokotela beZimbabwe kuyenza even outside the world bebonakale njengabantu vele abangafanelanga ukuthi benjani be-attende to abantu.
Ungathi amazwi la aba lomthelela bani kubodokotela abayibo abahamba phambili kumpi yokulwisa i-coronavirus?
Atshengisa ukuthi yena ucabanga ukuthi abantu abaqakathekileyo ngabantu bezanu, impilo yabo yokuthi bona bazithatha bazenza abamangalisayo. Akazwisisi ukuthi kufa kwabantu kubangelwe ngombusazwe omubi abathethe imali yelizwe ba-investa outside the country, behlule ukuthi be-raise imoral yamadokotela sebesola abantu abangalacala. Bona bakufunda ukuthi kusukela namhlanje baselizweni leli bangamaZimbabwes i-investment yabo kayibe la, kuka-improve i-health, kuka-improve ama-road, than ukuthi bebethenga izinto ezimangalisa ngaphandle kwelizwe, betshontshe imali yelizwe beyihambisa ngaphandle kwelizwe.